yona iZambia nje iqhethi ayizwisisi nomongameli umnangagwa indlela akhuluma ngayo hayi laphana kwabalezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwasabanise okuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi kodinge inkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wasathuma abantu bazoxolisa kube bazozama ukuthi bachazise ukuthi hayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi bona nami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubo sadaki labo AU daba lolu ngoba ukuza kubanzima ukuthi omahlelane bahlalisane bathilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa isadiki le African Union zingakulungisa yini khonokhu babaswele
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqakathekileyo yikuthi ukube le ndlela yokuthi kukhulunyezwane phakathi kukamongameli umnangagwa lo ijilem babuni ngoba ngithi umnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume erussia so sokufithi bona bakhulumisane njengabomakhelwane so asazi ukuthi isatek izakwenza njani kodwa sikhangelele ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi baphumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi nxa omakhelwane sebezabo bekhulume izinto ezinje
ye kodwa ngasikhangela phela omakhelwane laba babendlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwaseZimbabwe njalo kuthi ezokungena-ke umnumzana ithilema kwangani kulokudonsela nokuncane kwenziwa kwini khonoma
liqiniso lelo ngoba nakathesi lapha kule ndawo eziningi sibilo kule zakhamizi ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku ze-federation kule ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwakuke kwaba nebhesi yezibra lapha ubake kwathini onkomo kwathini ithini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwano lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama thousand amangaki abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama-program atshiyeneyo bagcwele ama-university wonke lapha eZambia kugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi amazwe la omabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kuningi okusihlanganisayo sabantu banye.